sendaba ku VOA indebele
Levuka njani mthokazi omohle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 26 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sonke isikhathi nxa ukuthi kuye kwakhuphuke intengo yamafutha, yonke into isale silandela. Zonke izinto lezo, intengo yazo lapho ezitala khona kuya ngokuthi amafutha ahleli esiqongweni esingakanani.
Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo yaya ngale kwe-$10 ilitha ngayinye.
Oh, vele kusenziwa umgaba egugrawondi sakuvele sikusola lakanesi lokho sikusola ngoba ababusayo kathesi ngowindi bakhe awowindi bakamgaba ababewona lo mgabe.
UZulu uthi sehlelela evalweni ngokuthunjwa lokubhaxabulwa kwabachothoza uhulumende we-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokutholakala kwepetulo ledizili elizweni olweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhweze intengo yamafutha ezimota yaya ngale kwe-$10. Ilitha eyodwa yepetulo ekhwele ngeviki edluleyo isiya ku-$9.12, isikhwelile njalo namuhla yaya ku-$10.01. Ilitha yedizili yona iqonge isuka ku-$9.36 yaya ku-$10.32. Kodwa intengo yamafutha la iyachiyana ngezindawo. Endaweni ezikude ezifana le-Victoria Falls, ilitha eyodwa yepetulo ikhuphuke yaya ku-$10.56. ePlumtree lase-Beitbridge iku-$10.43, kuthi koBulawayo khona isibiza i-$10.37. Ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu sokuyinto eyenzakala maviki wonke. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ucubungula ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Ukukhwela kwamafutha babuNkomo siyakubona into edumaza kakhulu ngoba nxa sithi siyakhangela i-challenge esilayo already kusasekathesi nxa amafutha ebuye njalo ekhwela nsuku zonke noma ekhwela nje njalo nje kudala uhlupho oluningi kakhulu phakathi kwesizwe sakithi.
IZimbabwe Energy Regulatory Authority ihlele intengo kusiya ngedolobho ngedolobho. Kubo Plumtree oVictoria Falls labo Beitbridge ayadula amafutha okwedlula kwezinye indawo. Uthini ngalokho?
Indlela iZera A yasebenza ngayo noma ngithi iZera A ethethe ngayo isinqumo lo sokuhlukanisa intengo zama prices amafutha awezimoto. Mbona ngathi kube liphutha kakhulu babuNkomo ngoba nxa ngokwenzeka ngalolu hlobo sokuza kwenza ukuthi indlela noma abathengisi bezitolo sebeza durisa izinto njalo kulawo madolobha afana labo Plumtree lamadolobha afana labo Victoria Falls. I-price control isiza be into enzima kakhulu kukanti ilizwe lonke kufanele ukuthi kube lula ukuthi i-price control iyenelise ukuthi iqhutshwe ngendlela eqondileyo. Kodwa-ke akusoze kube lula ngoba nxa sekunje amadolobheni afana labo Vic Falls labo Plumtree nxa sebeza khuphula intengo bazakhala ngokuthi thina sikhuphule intengo ngenxa yokuthi intengo yamafutha yiyo ephezulu. So ngoba intengo yamafutha into esiyaziyo okusegcekeni ukuthi yiyo edetermina ukuthi izinto noma ngithi ukudula kwezinto noma i-cost of living kakhulu into edetermina leyo mpilo kusuka kube kuwukuthi intengo yamafutha ezimoto.
Uthi wena intengo yezinye izinto zonke layo iyalandela nje ngokukhuphuka.
Liqiniso lelo babuNkomo ukuthi ukukhuphuka kwezinto kuza kwenza ukuthi intengo zezinto esizidingayo mhlambe engakubeka phecelezi ngithi ngama basic commodities kuza kulandele ngoba eqinisweni sonke isikhathi seseza kubona phambilini ukuthi sonke isikhathi nxa ukuthi kuye kwakhuphuka imali noma ngithi intengo yamafutha yonke into isale silandela engingabalisa izinto ezifana le mali ye transport ngibalise lezinto esizithengayo izinto zokudla zonke izinto lezo intengo yazo lapho ezitala khona kuya ngokuthi amafutha awezimota ayiwo atransporta lokudla lokuthi wona ahlele esiqongweni esingakanani nxa lokho esiyaphezulu kuletha ukuhlupheka kuloko kuqhubekela kusaphambili njalo le poverty yabisiba iloko isondela ebantwini ngoba khona okuncane bekade singakucengezela sikubeke sekuzaphelela emabhasini sekuzaphelela ku-transport kuphelela sekudleni.
Umnumzana Difa Dube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ukufuthelana lokwesaba kuyaqhubeka elizweni phezu kokuthunjwa kwabasekeli be-MDC labantu abachothoza uhulumende. Iningi lithi selihlalela evalweni kulandela ukuthunjwa lokubhaxabulwa kwabantu abaningi phakathi kobusuku ngabantu abahlome ngemibhobho yohlobo lwe-AK-47. Ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabantu lokhu kuqale kobulawayo kumaviki amabili edluleyo lapho abantu abahlomileyo laba abathatha khona umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami yena olilunga le-MDC bamtshaya kakubi baze bamgela lenwele ngembodlela. Bathumba njalo bahlukuluza amanye amalunga e-MDC agoqela umnumzana Masiza Ndlovu lomnumzana Trust Chaputika lomkakhe. Baya njalo endlini yelinye ilunga laleli bandla umnumzana Arnold Batirai bathi ngokuthola engekho batshaya umkakhe. Besuka lapho baya endlini kaCharles Vengirai kodwa bamthola engekho basebethumba uyise lomnewabo babalimaza kakubi. EHarare ngeviki edluleyo bathumba uMahlekisa odume ngegama lokuthi Gonyeti ebusuku baya laye egangeni bamtshaya bamnathisa lamanzi alengcekeza ephuma ezambuzi isuweji. Ngemva kokumtshaya bamkhulula impahla bamtshiya ebhunyumunyu. Lanxa uhulumende esithi akakwazi ukuthi ngobani abenza lokhu, ibandla le-MDC lithi kusobala ukuthi nguye uhulumende ozama ukwethusela amalunga alo labantu beZimbabwe jikelele ukuze bengazi bakhonona ngokonakala komnotho lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukuthunjwa kwabantu lokhu lokutshaywa kwabo kuyafana xathu lokwakusenzakala ngesikhathi seGugurahundi.
Vele kusenziwa ngumgaba eGugurahundi sakuvele sikusola lakathesi lokho sikusola ngoba ababusayo kathesi ngowindi bakhe awowindi bakamgaba ababewona lo mgabe bebulala abantu eGugurahundi. IGugurahundi ayizange iyenziwe ngumgaba kuphela, umgaba ayisebenze netimu yakhe ayisebenzela itimu yelokhu ikhona yena useluphele wamkhipha-ke ngodlingo 2017 kodwa-ke ababusayo babesebenza laye.
Ilunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena uthi kayisuye hulumende ohlukuluza abantu.
Nxa kuyukuthi uthatha kwabantu lokhu abakwenzakala kwenziwa ngabantu abathile beganga kumele kube semthethweni kubonakale. Kodwa ngaye kuyukuthi kulandelelwe abantu ade begangile besiyalandelwa noma umuntu phela ngaye seyabothwa uyabothwa noma ngakasiphi isikhathi noma ebusuku uyabothwa ikakhulu nxa ubaleka uqatha uyalandwa ebusuku uyebothwa asikuqathaniseni nje kodwa ngakuthi ngabantu abazi ukuthi kumbe kulo zinto ezinye ezenzakeleyo abahambe emapoliseni beyemangala kuze kwaziwe kube amacala silazi waya kuvulelwa amadokethi kulandelelwe. Kodwa okunye kwakhona sokungaba yizinto ezitshengisayo ukuthi abantu bayazibuyela kulokhu kugama okuthile abanye sebevuma ukuthi bengcolisa uhulumende bebengcolisa uhulumende bethi uhulumende nguyothuma abantu ukuthi ayethumba abantu ebusuku kube kade izinto ezenziwa ngabanye abantu besenza nje kuganga kwabo okunganani lohulumende.
Kodwa uNdlovu uthi nxa kungayisuye uhulumende ohlukuluza uZulu kumele azigeze ngokubopha abenza lokhu bajeziswe.
Sicela-ke uhulumende lo ngayiqinisile nge-rule of law, ngayiqinisile ukuthi i-Second Republic ine-dispensation ebuya lobuhle. Awu-investigate abantu laba abathumba abantu ebusuku, kababotshwe sibabone ba-appear emthethandabeni ukuthi nampa abantu abawonayo sebebotshiwe sibabone begwetshwe.
Lanxa kunjalo, uMnumzana Gawule uyemba phansi uthi abenza lokhu kungaba yizigangi nje ezihlose ukungcolisa umbuso kamongameli Mnangagwa.
Uhulumende angiboni ukuthi engathuma abantu ukuthi bayithinte abantu ebuhlungu. Nxa kusenzakala khonokho ngibona ngani into engelasandla lento kahulumende ngaithinte abantu abathile ngabe babegangile. Kungakhathalekile bavela ngaphi kwendawo, bavela kuliphi bani. Lokho angikufihle, kodwa mina eqinisweni lokhu engifuna ukukhuluma ukuthi ngathi ngingakahlangani lakho konke khonokho kubethayo. Kodwa angithi ukuthi ayisikho, kodwa ngithi mina ngathi ngingakahlangani lakho. Angifuni ukuthi ngikhulume into into enje eyenzakele ngingayizwanga njalo ngingayibonanga.
Ngaphandle kokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabantu abaphikisa umbuso weZANU-PF, ukubotshwa kwamalunga e-MDC ngamacala ezombusazwe sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba. Sekhuluma nje maningi amalunga aleli bandla asebotshiwe kunsukwana ezedluleyo alokhu evalelwe kumbe alamacala asemthethwandaba. Umqoqi wenhlelo ze-MDC uMnumzana Amos Chibaya uqede impelaviki evalelwe esitokisini ngecala lokwehluleka ukumisa ukutshengisela kwebandla lakhe eHarare, njalo uzamiswa enkantolo namuhla lapho uMantshi azahluza khona isicelo sakhe sokuthi akhululwe nge-bail. Sekhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende uphakathi kokukhulumisana lele Mozambique ukuze lithengisele eleZimbabwe amandla kagetsi amanengi ukuze liqede udubo lokusilela kwawo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi abantu abedlula ishumi sebemangalele uhulumende emthethwandaba besithi bafuna ukuhlawulwa imali engena ku $3.5 million ngemva kokuhlukuluzwa ngamasotsha lamapolisa. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7, siyanibingelela bosithandekile Mhlanga nabo Ntungamile Inkomo, siyanibingelela nonke nabo Chris Ganda nabo, siyambingelela, siyambingelela. Hheyi, azi ngizwa ubuhlungu kakhulu mani ngale nto eyenzakalayo eZimbabwe. Hheyi, kubuhlungu mani le nto eyenzakalayo, ukuthunjwa kwabantu. And futhi enye into engizwisa ubuhlungu lo umuntu wesimama ukuthiwa wathunjwa and kwangabi indaba zalutho. And manje ngizwe noGawule naye uyatshinga kakhulu uMelizane uPhiwe. UGawule kahle kahle ayazi lo muntu unenhliziyo embi lo. Ubhiza ngazi uyabefunana eredweni enenhliziyo embi kanje. Awukheni ukuthi bashaya abantu, bavulala abantu, kodwa akunamuntu obotshwayo ngoba ugovernment onjani kahle kahle lo emhlabeni. No, le nto eyenzakala bathi bona ye ugovernment le nto zaneni engabatsheli ngezwe labo. IZimbabwe akusizwe labo, IZimbabwe ngelawo wonke umuntu ohlala eZimbabwe. Kunjena nje abawinanga barobha uChamisa. No, la bantu laba banenkinga lapha, kumele baphume ngoba manje le nto abayenzayo bayahlukumeza. I think the way abenza ngakhona uhulumeni kaSmith wayengcono kunalo owezanu-PF straight. Abantu babengathunjwa ngaleso sikhathi, manje sokuwezi kuzima impela. Hayi, ngiyabonga.
Sanibonani basakazi abahle labalaleli bonke be-Studio 7. Kunodaba lolo lokuthi mhlakathu kususwa abantu abaselizweni le-South Africa ngokungekho emthethweni wathwathi. Lolu daba lolu ngendlela endilubona ngakhona mina, udaba nje lobusela babantu beSouth Africa njengoba sizazi ukuthi bayagcekezela amakula bebathathela into zabo besidla. So sembonile ukuthi ngendlela abenza ngakhona sebefuna ukuthi behlasele nabantu abokuza abakuleli lizwe bebathathela into zabo bebatshontshela. Besicela ukuthi ngabe siza mhlambe litshele igovernment yeSouth Africa izama ukuthi mhlambe kufakwe namasosha, amasosha abekhona akhangele yonke lento le, ma bengabe beqala ukuthi basusa umsindo batshaya abantu abatholane lamasosha, amasosha avikele abantu ngoba ayisonto e-right le abazama ukuyenza. Kanti yona ingayenziwa njani ngabantu, ingayenziwa igovernment, mhlawumbe ingayenziwa i-Home Affairs or abo-labour what. Ngendlela esibona ngakhona ibusela nje kuphela bomuntu olenhliziyo yembi ozonda abantu bakwamanye amazwe. Akekho umuntu owaphila yedwa emhlabeni.
Sasibonani kwistudio 7 linjani, sinasiyaphila ngapha. Uhlupho kuphela yeyindlala. Indlala ibhahile kithi lapha ezenka. Akusathambanga lapha makhiwa. Indlala esilapha singeke ukuthi hhayi akusacelelwana tswayi. Tswayi sekumele ubone ukuthi wenzani. Igovernment ayiboni ukuthi yenzani. Njalo lapha indlala esikhona ayisadingi ukuthi kuthiwe kuhole ogogo, ukuthi kuhole abantu abadala kuphela ukudla. Akubuye ukudla, uhulumende kabisa ukudla abantu bonke badle, benele bonke abantu, ngoba indlala esila isingeyomuntu wonke, ayisangeyomuntu ukuthi kuthiwe kulabadala, ngoba lezitolo intengo isiphezulu kakhulu, akusathengeki, akusela lapho ongabamba khona. Ngiyabonga kumahlekelela sibantu ezinka.
Ngibingelele basakazi bakaStudio 7, linjani kwele Melika khona ngapho. Igama nguMokeng Dube, ngilapha kwele South Africa. Umbono wami nje nginawo mina nginga esibhekane layo kulela ilizwe lakithi eZimbabwe ukuthi yebo kuhamba amashona asibusa ngenkani singafuni. Njalo bangena phakathi kwethu ngendlela yokuthi abanye bethu badla nabo, so abangafuni ukuthi basebenze nabanye babo. Engathi mina umthakazi wonke jikelele eZimbabwe laphana, so ebengicabanga ukuthi aluba amabandla wonke ezombangazwe ayahlangana ayenze iqembu elilodwa nje elizamelana lamaqembu asempumalanga. Liyakhumbula ngesikhathi sikaNkomo kungakabi le unity, ngesikhathi sabogugu rawundi lani yonke lento, besinamandla singumthwakazi ngoba sinamavoti ethu vele siwaziwa around 21, singathi thina besiyi-official opposition party. So lamanje ma singahlangana njalo sibe le ngqondo kakhulu esekela imibono ye Mthakazi Republic Party, sithi makuyiwala kumavoti sibe kwazi ukuthi badla ledungela ngapha emathebeleleni vele singangeni nje no-ex oyedwa kule amabandla angale Mpumalanga. Kungasisiza kakhulu njalo kungasenza sibe nja into esiyikhulumayo basizwe laba abakhokheli basekhaya abasikhokhela ngenkani.
Kakhulu ngokuthunjwa kwabantu lokho okwenziwa kulezi nsuku. Yazi uhulumende lo uyazi usithwale senzima okunye okumangalisayo elizweni. Kambe kuthiwe kazifanelanga sisole esikusolayo, kufanele sithule kuphela noma izinto zingasihambeli kuhle ngenxa yokwakulwelwa egangeni sesingasakuboni. Kufanele sithule kuphela kuthiwe kulungile kunjalo. Ungakhuluma sokufanele ubotshwe, hhayi mina ukuya kwami ngayo uhulumende lo uyaphumula mbijana, sehlulekile ukubusa. Kambe ubusa bani? Ubusa abantu abakho ngale ndlela enje? Hhayi, sesidiniwe. Hhayi, yimi ujekoni yampofu elubhani.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Hong Kong akuphe imibhobho okwakuqala njalo athela abantu asebela maviki betshengisela ngethiyegasi izolo. Abatshengiselayo laba bebengena kunkulungwane lenkulungwane njalo bebejikitshela amapolisa ngamatshe. Umhlangano womanyano wamazwe athuthukileyo OG7 oqhubekayo kwele France usuveze sobala ukudonselana okukhona phakathi kwele Melika lamazwe elidlelana lawo kuhle afana leBritane phezu kwempi ekhona phakathi kweMelika leChina kundaba zokuthengiselana. Amazwe la asola umongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Kulesizalwane seZimbabwe esesithole udumo olukhulu ngokunanzwa eMelika phezu komzabalazo waso okulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana kanye lokuphathisa abantwana abaswelayo ukuthi bathole imfundo. Unkosikazi Tererai Trent uzananzwa eNew York lamhlanje ngokwakhelwa isithombe esikhulu istatue ngesiNgisi. Ungomunye wabesifazana abalichumi abaphiwe inhlonipho abagoqela isizalwane saseMelika esidumileyo unkosazana Oprah Winfrey. Umavela Simhlanga Nyahuye we Studio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esizaphatheka kulumkhosi unkosikazi Zoliwe Zulu ngalolu daba.
Ku program leya namhla eka Dr. Tererai Trent imfundise izinto eziningi ukuthi ubunzima esingahlangana labo empilweni singazinikela singaba nesifiso sokuthi sinqobe siyanelise ukunqoba singaba ukuthi kungaze kube eminyama njani nxa ulethemba izinto zonke ziyasebenza njalo lokusebenza nzima ukuthi ube le purpose ube lesifiso sokuphuma emumeni okiwo. So usifundise ukuthi khona khona empilweni singadeli, yebo wenda emncane ngoba labantwana emncane kodwa wenelisi ukuthi noma sokunjalo ahambe esikolo azifundise kanti seze wafika emangweni wokuba ngudokotela. So siyakubonga, siyakukhuthazana njalo ukuthi sibone ukuthi eZimbabwe bakhona abantu abangaba njalo, njalo lokuncedisa kwenzayo izikolo ezeZimbabwe kuyasikhuthaza, kumnandi, kuyasikhudumeza.
Unkosazana Zoliwe Zulu isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika ubexoxa loMavela Simhlanganya huye weStudio 7 eseNew Jersey.
Salibonani mthakazo mnyama, salibonani mthakazo muhle.
Siyalibingelela Thwaka zingezibongo zonke Big 5 and TK Brothers iziqholo zaseJwane zilibingelela ngalikuseni nje kungomvulo mhla ka 26 siyalibona ku Facebook lapha siyalibonga uxhaso lwenu lanxanje lamhlanje ku Facebook imtshina yethu bingasebenzi kuhle kodwa bakhona abenelise kusibamba kancane bathumela imlayezo Kulo Clemens Mzola Dube uthi wena morning Mr. Nkomo JD Junior Dube uthi wena rivuka njani msakazo othandekayo kanye labalaleli bomsakazo wethu esiwuthandayo sifuke kuhle Dube kuzoba nobongani moyo uthi wena morning Zimbabwe Princess Buhle Ntini uyabuza uthi wena uvuka njani msakazi labalaleli sivukile mantini kuzoba lobani ke laphana maziya chongwe uthwena linjani basakazi labalaleli abahle silethemba livuke kuhle lonke kumagumbi omane elizwe kanye lomhlaba njengoba siyazi phela kubana izizalwane zeZimbabwe zigcwele yonke indawo ngaye China uye Hong Kong uye Melika Britani Australia Botswana, Malawi, Zambia. Uzasithola uphela isizalwane saseZimbabwe. Siyazi zinenga indubo elihlangana lazo bakithi. Njengoba lamhlanje nje liyavuka siyalibikela ukuba namafutha ezimota asekhwelile. Kodwa ke hayi bathi ithemba galibulali kuzalunga ngolunye usuku. Gabo Big 5 and TK Brothers behlabela ke kamnandi lapho abafana becholocho bese qhubela ke izindaba zethu zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo kuqala nje lamhlanje yaya ngale kwe $10 ilitha ngayinye Uzulu uthi sehlalela evalweni ngokuthunjwa lokubhaxabulwa kwabacothoza uhulumende wezanu PF. Hayi ke kwanele okwamanje kodwa likhumbule zikhona phela eza kusihlwa ngo-half past seven. Mina lani sibeni sonke kusasa njalo ngasikhathi sinye ngo-half past six ekuseni phela. Olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuyo.